Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela umsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku-3 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli webandla le-CCC uMnumzana Job Sikala wethesa enye inkokheli yebandla lakhe icala lokumhlamukela njalo ibangela ukuthi aqhubeke esejele ngoba elosekelo olukhulu.
Hachi kuningi esikwenzayo okwazakala ngabantu lathi kunje singama victims upresident ayi victim konke sisenzeni sizamile.
Inhlanganiso yababalisi ithi ngabe abalandeli bebandla lezanu PF abachaphazi imali yegolide njengalokho kuvezwe ngumfanekiso we-Al Jazeera bekuza kwenela ukuthi babhadalwe imali abayifunayo.
I-5.2 billion ngomnyaka evela egolideni nxa i-fidelity ingasetshenziswa lokhu esikubone kusetshenziswa iyenelisi ukuholisa izisebenzi zikahulumende okweminyaka eminingi kakhulu.
Inhlanganiso yamagqwetha ezamalungelo oluntu kwele South Africa, Lawyers for Human Rights, leScalbrini Center for Cape Town, sezisungule uhlelo lokumela zonke iziphepheli labadinga ukuphephela kwele South Africa abazithola sebebotshwe ngamapholisa.
Kanti-ke kumele aba-aplayelayo ama-asylum banikeze ithuba lokuthi bayenze leyo process until ekugcineni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamongameli webandla le-CCC uMnumzana Job Sikala wethesa enye inkokheli yebandla lakhe icala lokuthi selimhlamukele labangela ukuthi aqhubeke esejele ngoba elosekelo olukhulu. Iphephandaba le-The Standard lithi lilobufakazi elibuthole ejele le-Chikurubi lapho uSikhala sevalelwe kwenyanga ezedlula ezilitshumi encitshwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso i-bail. Leli phephandaba lithi uSikhala uveze ukuba inkokheli yebandla angayibethanga ngamagama yesaba usekelo alalo yikho ingafuni ukuthi aphume ejele. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda, yena othi amazwi la awasilo qiniso.
Asithandabuzi Mahlabe Zulu ukuthi abantu abafuna ukubhidliza ibandla labantu le-elenu i-Citizen Coalition for Change sebeqalisile ukwenza amacebo okuthi sibe le-division. Sebebhala besithi Honorable Sikhala usethengisiwe ngabanye osebenza labo abangamqambanga ngebizo. Simangale ukuthi into leyo bayibhala njani ejele, sebesithi babe sewindini lapho uSikhala wakhuluma khona, watshelwa ngomunye webandla lethu basebebezwa. Konke lokhu yikuzama ukuthi sihlukane njengoba sebebonile ukuthi sizatshaya intambo lonyaka. Yimsebenzi kakhulu phecelezi yama-CIO intelligence operative labanye abalobungcitshi bokubhala babhala amanga befunza uSikhala. USikhala ngasiyonkomo yomdaka, uyazikhulumela yena yedwa.
Manje lilabo na ubufakazi obukhomba ukubana kayisuye uSikhala okhulume lokhu?
Lobu bufakazi esilabo yibuthi uPresident Chamisa sowazama kaningi esiyambona ngale kwezinye isikhathi abantu beprizini ngabele u President Chamisa sozwabhala incwadi ecela ekhulumisana lo President Mnangagwa ukuthi into kasikhala le yokuvalelwa incithi bail iyangisilizwe akula rule of law akukhangela ukuthi isikungakhulunyiswa kwenzela ukuthi usikhala iphume u spokesperson webandla u advocate Mahere lo deputy u Gift Siziba baphendulile kakhulu ukuthi hathi bona bayazama kakhulu ukwenza konke abakwenzayo into esimangalisa ukuthi basole iperpetrator lo umuntu obopha abantu bahlayana sebe kamba manga be city victim ayinanzi ubaba usikhala hathi kunengi esikwenzayo okwazakala ngabantu lathi kunje singama victims u president ayi victim konke senzeni sizamile ubusifakazi esilabo ukuthi into leyabhalwa yilabo abafuna usidiliza sikhangela ukubunjwa kwe message yabo le language yabo lamazwi abo kasi okasikhala ngabantu abangaziveziyo ukuthi ngubani obhalileyo njalo isosi yabo isosi engalamnikazi sikujayele lokhu mahlaba ezulu into bayasiqinisa njalo ubaba usikhala likhawe lamachawe ukuthi ngabe ukhona phandle ngabe siphetheya ngokukampena konke lokhu kuzaswelize ngenxa yokuthi usikhala ukhala la lozulu upresident Chamisa ukhala lozulu iCC ikhala lozulu singake senze ubuthengiso obunjalo uma kufunaka amandla zuzwa ngabantu aphiwa ngabantu lokhu bahlabezulu umsebenzi wama party operatives kakhulu abavela kuzanu PF amajaha azivela kuintelligence operations yikho thina sithi akusisabi sivela silani lakho sikujayele.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso yababalisi ithi ngabe abalandeli bebandla leZanu PF abachaphazi imali yegolide njengalokhu okuvezwe ngumfanekiso weAl Jazeera bekuza kwenela ukuthi babhadalwe imali abayifunayo. Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni eAtuz umnumzana Themba kuye moyo utshele iStudio 7 ukuthi umfanekiso wedokumentary owethulwe inhlanganiso yeAl Jazeera uveze emgceke ukuthi imali ikhona sibili elizweni uhulumende nguye nje ongafuniyo ukukhweza iholo lababalisi.
Da Teddy Chris u daba lwe Al Jazeera lu sivezela enye indlela esitshengisa ukuba laba bantu esibabekayo ukuthi basikhokhele bahleli besitshontshela. Ngingakaphenduli okugcweleyo ngeAl Jazeera umgabe kwelinye ilanga wavuke sithi kule 15 billion engasabonakaliyo yayingeyamadamu. IAl Jazeera lamhla isitshengisa ukuba iZimbabwe njengelizwe iyenelisa ukukhiqiza igolide elingasinikeza imali engange 5.2 billion ngomnyaka. I 5.2 billion ngomnyaka evela egolideni nxa ifidelity ingasetshenziswa lokho esikubona kusetshenziswa iyenelisa ukuholisa izisebenzi zikahulumende okweminyaka eminingi kakhulu ibaholisa $1,260 ngenyanga. Thina njenge-Atuz lamhla sithi ophathekayo wonke kudaba lwe-Al Jazeera kungabe kungu-ambassador at large, kungabe kungu-president, kungabe kungumkakhe, kungabe kungomunye umuntu nje, kodwa umuntu ophathekayo kunkohlakalo yokuthi agezise imali engcolileyo esebenzisa umnotho welizwe kasixolele njengelizwe ukuze imali yegolide inikeze abantu abaqondileyo. Ngezinye indlela esizama ukukutsho ukuthi umongameli nxa ephatheka kulento ungcole kakhulu, asikho isidingo sokuthi avuke engumongameli.
Manje njengenhlanganiso lina lithi kwenziweni
ngalolu daba.
Njenge athuzi udaba solu bekwe dandalala. Abantu yibo sokumele basukume bazikhangela ubuya ngaba yibo bona bakhangele ukuthi abantu ababili, abantu abathathu, abantu abahlanu bathola okungakanani. Ngicela ukuthi ngingakakhuluma okukhulu. Okusethusa kakhulu ukuthi abantu abaphatheka kulolu daba ngabantu benkonzo, ngabantu bamachurch. Osokuza sivezela lamhla ukuthi amachurch la ukuvuka ekhona emaningi kangaka yiwa sitshontshela. O-president labo bafuna ukuyasebenzisa amachurch ona la ukuze betshontshe. Asimfuni u-president otshontshayo, asiwafuni amachurch atshontshayo. Abantu bakankulunkulu ngabantu abayesaba umlilo. Kungenxa yani behuquluza igolide elingaka bephinde besibuze ukuthi sizayenzani? Thina njengenhlanganiso ke-athuzi sithi abantu kabasukume balwelwe okungokwabo. Umkhankaso esizawuqalisa wokulwela lolu inkohlakalo enkulu kangaka uthi wona hashtag MyZimbabwe2 moyo themba kwe athuzi spokesperson.
Siyabonga moyo themba kuye. Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Athuza ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Inhlanganiso yamagqwetha awezamalungelo oluntu kwele South Africa eye Lawyers for Human Rights leye Scala Brini Center of Cape Town sebesungule uhlelo lokumela bonke abokuza kwele South Africa abazithola sebebotshwe ngamapholisa ngezizathu eziphathelane lamaphepha abo okuba kwele South Africa ngokusemthethweni. Uthuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukwethulwa kwalolu hlelo kuza ngesikhathi amapholisa kwele South Africa esefuqa ngamandla ukungena endaweni eziningi nokumisa abantu endleleni kudingwa izigebenga, kodwa kugcine sekubotshwa laba kwamanye amazwe abaningi abangalamaphepha okuba kwele South Africa. Igqwetha lenhlanganiso yamagqwetha ezamalungelo oluntu kwele South Africa, unkosikazi Eldona Mwava, utshele ixuku lenhlanganiso zomphakathi eJohannesburg ukuthi okufanele kwenziwe iziphepheli ezizithola sezibotshiwe kumbe kuvalelwa yikutshaya ucingo kunombolo ethi 0800079614 kumbe ukuthumela umlayezo weWhatsApp kunombolo ethi 0817168791 ukuze bathole igqwetha elizabamela.
We assist our asylum seekers and refugees whose applications have
siphathisa iziphepheli nabadinga ukuphephela abaqala ukuzofaka izicelo abalamaphemithi asephelelwe yisikhathi, abalezicelo zabo esezilahliwe, labafuna ukuphikisa ukulahlwa kwezicelo zabo.
So people whose applications have been finally rejected, if they have a valid claim, that we can take to the courts.
Leli nyathelo selimukelwe ngezandla zombili zinhlanganiso eziningi kwele South Africa. Umgcinhlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kwele South Africa, uMnumzana Thrasi Ndlovu, uthi zikhona izalwane zeZimbabwe ezibhekane nohlupho lokuvuselela incwadi zazo zokudinga ukuphephela kwele South Africa. Uthi laba bantu uthola besesaba ukuya emafisini ogada lendaba zasekhaya ngoba abanye bebatshela ukuthi akulaphi eZimbabwe. Uthi njalo ukuhlukunyezwa kwabantu okwenzakala eZimbabwe khathesi ngesikhathi lizwe lilungiselela ukhetho kulakho kubangela ukubaleka kwabaningi elizweni abangazithola sebesizakala kakhulu ngohlelo lolu lwamagqwetha alwela isiphepheli.
Abantu bakithi basazithola basesimeni ezinzima kakhulu ngoba phela iziphathimandla zala eMzansi nazo engathi azibaphathi kahle uma kufika kuloku ku-apply. Kanti-ke kumele aba-aplayelayo ama-asylum banikezwe ithuba lokuthi bayenze leyo process until ekugcineni.
Omunye wenkokheli zenhlanganiswe African Diaspora Forum odabuka iDRC, uMnumzana CAG Lwamba Lwahimba, uthi linyathelo elihle leli ngoba abaningi abafuna ukuphephela baqeda amalanga lamaviki abanye iminyaka besiyafola emizileni emide, abanye belala khona kodwa bengalitholi usizo. Izimiso zenhlanganiso ezizomhlaba ezeUnited Nations Convention azivumeli ukubotshwa lokubuyiselwa emuva kwesiphepheli emazweni ezimweni ezibaleke kuwo ngenxa yokuthi lokhu kufaka impilo zabo engozini. Ugatsha lwendaba zasekhaya sekukanengi lusethesa iningi labantu abadinga ukuphepheli. Umlando wokusebenzisa lolu hlelo ukutholela amaphepha okuhlala kule South Africa hathi ngoba impilo zabo zisengozini emazweni abo. Lolu gatsha luke lwazama ukufaka umthetho ozakwenza kube lula ukubopha iziphepheli esezehluleka ukuvuselela amaphemithi azo owenyanga egcweleyo, kodwa lomthetho wamiswa umthethwandaba ngoba inhlanganiso zomphakathi seziwuphikisile. Mele Sulu 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingothuso Khumalo.
Siyabonga Thuso. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi kulomntwana oleminyaka eyisithiyagalolunye obulewe yinja yohlobo lwe-pitbull e-Whitecliff eHarare ngomgqibelo ngeviki edluleyo. Kuthi ngomvulo unogada oleminyaka yokuzalwa efika phose amathumi ayisikhombisa 68 laye ulunywe yinja yohlobo olufanayo lwe-pitbull wafa. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi amazwe azanxuswa ukuzohlola ukhetho yilawo ayake enxuse eleZimbabwe ukuthi liyohlola ukhetho emazweni abo. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani bantu bagijima njani ngezindawo ngezindawo. Siyabona okwenzakala elizweni, kodwa okwenzakala elizweni lakithi kuzisusize kakhulu. Uma ungabe usizwa uMnangagwa igolide leli alifutshayo itshontshela abayanga abantu abahluphekayo, uthi uyafika elizweni lakithi uthule umgwaqo amagodigodi esibhedlela kulanithi, kodwa uzwe imali etshontshwa nguMnangagwa, igolide elitshontshwa nguMnangagwa ayizusa ubuhlungu lentulo ende lihlazo. Ngicabanga emphakathini lihlazo kakhulu ukuthi uzothosela kuba ngupresidenti kuze kube nini, ngoba umuntu lo esihlalweni laphana uhlalela ukutshontsha lapha. Ilizwe lakithi ngcono lingabi lo president ngoba zile lingela president. President vele kalila lo ngeke ukuthi president isela le kambe umuntu othinteka ekubini bonke obenzakala elizweni. Ubanje inkunzi uMnangagwa uyathinteka, ekubulaweni kwabantu uMnangagwa uyathinteka, ekutshontsheni igolide uMnangagwa uyathinteka, ukuya bhekeni kwaqo ifili imigwaqo ibolile kodwa uyatshontsha. Imali kanikezi bantu abaselizweni ogawule basiqambela amanga betshontsha inkomo zethu. Why lingasingalungisi izwe madoda? Wonke umuntu osebenza elizweni, ilizwe kalilungeli bani? Ilizwe lilungele umuntu wonke. ZANU-PF, MRPCC, ilizwe lilungele wonke umuntu waseZimbabwe. Kuza kuthiwa uma itshontsha igolide, itshontsha igolide eyi-1 kanti ke zibantu imali, kodwa uthi ZANU-PF, ZANU-PF. Waye ungafisa ukuthi usebenze uhole imali ulale ubuthongwe, ngokuthi lokhu uyahlala kuphela uvuka ucabanga indlala khona uzothembela ekuholeni kuphela, uhlala uholiswa shulu zonke impilo yakho yokuthembela ekuholeni.
WeZimbabwe, ngizani weZimbabwe kona mtijikelele Zimbabwe yonke, lalelani ngithi engitho nje sibili westudio 7 ngiyalibengelela. Ngithi asilimukeni sonkeni, 2017 kwabhekwa izimota zayenza imihlolo, abantu bafele ezimoteni wawungumlotha. Mvani kwalokho president wawile. Manje ngathesa abantwana besikolo, abantu bethu silwela bona kuthi wafu wasenezitayela zokubulalana njani. Umthuso kahulumende wona lo kuthi awini. Lilimuke, vulanini amehlo, vulani amehlo abadala mina. Ngapha eZimbabwe asoze ngilitshele ukuthi nina bangangithatha wanguhulude zami iyabulala. Yimthuso kahulumende lo ukuthi awini. Abantu bathi kade kukhula babonke wasehlamukela kanjani. Badala limukani, cabangani lina badala kukhulayo kudala. Amapostoli wathi wayathandaza iJohani Masowe yawo leyo, yikho wathatha amandla wazowaphiwa izimoto. Alikuboni kuna kuthi umthuso kwakuthi wawini. Limukani masinya la ePresident limuka. Nakho abantu wayabulawa, abantwana walwela ukuthi lawo wahlale kathi. Napo wayagwazana wodwa wakho wakubona nga umthuso
ngesevenyalelela lonke Diamond Sika zonke nitholakala eJombe. Sike sikhalazo lapha bakithi ngupresident wethu lowu, hhayi ilizwe selithengithengisiwe, ilizwe lonke lilibona liyiZimbabwe yethu. Upresident nxa sithi president kabe ngowabantu, njalo upresident kakhokheli ilizwe, angaze athathe ilizwe aliyena umuzi wakhe. Ayisikho konoke siyabe sikukhangithini los right. Ngikhuluma kunje, so 2008 ilizwe leli laze lithethwe zishi ngenxa yakhonokho lokho esikuwe. Khathesi lizaphinda linda futhi lithathe opposition siku ZANPF sikhona siyikugcina swake ibhora yekusini lapha izinto ziyaphambaniseka sikhathi sonke siyabe sikhanya kangelani uright kathi sesivotele iprimary sesivotele ama members parliament amacha azancintisa lapha namhlanje sokuthiwa khona rerun andile yayibona indaba utshengisela ukuthi abantu laba sebethathe ilizwe belithi ngelabo hayi ilizwe kayisaright kangela uchibengwa laye ukuthi udwabe laye ngubhari laye khonapha kuphathi sasikhanya nemntu uzafaka laye ama-CV khonapha ancintise lo president lo siyesikhipha upresident lokho sifakile kodwa laye uphongkuba ngubhari nje khonaphana sazi ukuthi khona uyabe icabanga please ilizwe leli ngelabantu abantu kabasiyenzi ekhanyayo kuleli lizwe ilizwe
CTO 7 sadubona rajithini njani ayethi nasikhona siyaphila mpela bonda fakezel so nanama sela lasithethi bakutshela njengoba kunjani akumyako akusidlisi mnandi ukuthi bangabantu bazeze ukuthi bona basembusweni kodwa betshontsha izizimali zona ezabathengelayo ngazo abantu izimota uzawuthi abayezinduna zithenga imota ye abantu abanye bathenga izimota okuhambe wabthengele ama-chentshi izimota kanti bona bakwazi ukuthi badle izimali zeu manje hhayi into enje selathi ke sihlale phansi sibone loo ndoda loo kaphume sikaphume uyawehlulekile kaphume ukuthi sothi bonke abezuzayo loko hhayi akusidlisi mnandi sina sicela ukubana siyephume ephume mpela ephume ake kungomunye kufuna ukuthi akhiphe njengalokhu akwenza umgabi sonke nyisimene nithezu sike sikhiphele lo ngoba ingqondo yakhe yayisebenza ukuthi uthi wayekhipha umgabi esenzela khona ukuthi etshontshe kahle uthithi umgabi wayengavumi ukuthi ethiwa kugabi uyamdisturba ekwayemenza njalo yauthiethenga amasofithi uyekhipha ugabi sazuhloni abanye abantu kunabantu abakhuluma izinto ezingasebenziyo umuntu naye khuluma fanti efake ingqondo ekhanda eyazi into ayikhulumayo kulabanye abakhuluma yetrip ayilunganga yayikwathini kwathi yala structure yayila yenu le structure singaphe sabe structure ekukhuluma into ezingekho ezamanga ethi structure triple c iyakwazi kwenza lo nyaka siyawina sitedi noma kanjani siyawina noma ku-10 ya inkomo ingazali umuntu siyawina mpela stretch okumhlophe futhi okhuluma yakhulume ozondayo zonda danki ngiyabonga ngiyabonga sithito 7 ngiyabonga Nkomo ngiyabonga Jonga ngiyabonga wandi danki yakubonile mavla
linjani basakazi labalaleli mbingelele umthakazi wonke laphana jikelele ngilombuzo omncane kakhulu kwebandla lakithi elikhulu ibandla okuyilo elaletha inkululeko eZimbabwe ibandla lezaphu umbuzo wami usekuthini ubaba usibangilizwe lenkokheli zakhe bakhampena njani ngokubana bathi balwela inationalism kodwa sibabona begijima bekuregion yasemathebhelelenti sibabona begijima bephelela emidlands ubaba usibangilizwe angaze ngizwe kuthiwa ubaba usibangilizwe kade hlanyela iy'nkokheli zakhe emkare kade hlanyela iy'nkokheli zakhe khonale kobochivu sibabona begijima kodwa bekuregion yasemathebhelelenti same thing into enzwa i-MRP kodwa amashona uchanisa lo mnankagwa sibabona begijima all over sibona begijima lonke ilizwe ngokubana balwela i-nationalism babonakala ukuthi bayenzani uchanisa simbona egijima efika kobo lufane efika kobo tsholoshe efika kobo bulawayo umnankagwa laye sibona same thing begijima ilizwe lonke babonakala ukuthi balwela i-nationalism kodwa sokusiba yisimanga kini kwebandla elikhulu okuyilo elaletha inkululeko sibona ligijima liphelela emiglens ligijima lisima ngeregion yasemathebhelilenti ngiyabonga basakazi ngokuhlala nisesouth africa igama ngubheka impilo nyati
ngibingelela enkundleni lingabe linjani lonke basakazi hhayi thina siphilile sikhala nje ngondoda lo we-EFF owasezimbabwe okuthiwa ngu-Innocent Bani lalo kuthiwa ngu-Aston wathi sibanda lowo hhayi laba bantu ngempela kwenziwa yini ukuthi uthi uliqembu eliphikisayo kodwa ulwe lelinye iqembu eliphikisayo kambe lowo ndoda lowo okuthiwa ngu-Innocent okuthiwa ngulo u-Aston Sibanda kambe yena inguquko kayifuni yini ujabuliswa yini bajabuliswa yini lo Innocent Ndibani ilizwe imali nje ngoba bazwakala inkulumo yabo yonke abayikhulumayo abafuni kuzwa ngenguquko eZimbabwe bafuna kuhlale kuyilokho okuyikho khona ngoba bona bayabenefit bona izinto zabo zigcwele ngoba empeleni uma kungalanto oyitholayo lawe kufanele inkulumo yakho ibe yinkulumo edinga inguquko kodwa uma ubamamele bekhuluma hayibo hayibo madoda hayi kathi linjani lina madoda
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Kweze Melika, owaye umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Mike Pence, uthi ukubotshwa kukamnumzana Donald Trump, owaye umongameli welizwe phezu kwecala lokufumbathisa usisi okuthiwa waya la emacansini, yikuhlukuluza uTrump. UPence utshele umsakazo we-CNN ngolwesihlanu ukuthi kamukeli ukubotshwa kukaTrump lanxa engavumelani lakwenzayo ngozibandlela nyakenye lapho abalandeli bakhe abaze bangene ngamandla esigodlweni seCapitol Hill. UPence ngomunye walabo abathi labo bafuna ukuncintisa kukhetho lomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Busani Ntini.
Yebo, siyabheka ukuthi u-2024 sezafika, njalo ama-elections sezafika lapha e-America. So ama-parties amaningi, ama-candidate amaningi asezama ukuthi ezidifferentiate bona kwamanye ama-candidate. So okwenziwa nguPence, owayengu-vice president ka-Trump, usetshengisa manje ukuthi yena wehlukene kulo-Trump. Uyakwazi ukuthi u-Trump uzaba ngenye i-competitor yakhe during ama-primary ama-Republican. So kuqakathekile ukuthi yena atshengisele abantu ukuthi wehlukane ngani lo-Trump. So sizabona khathesi sevuma izono zika-Trump ezika-January 6. Siyazi ukuthi uPence was one of the victims, abantu abangena esigodlweni ngoba wayenguye owakumele esatisfy amavoti. So uPence waba kuposition ecompromise kakhulu, wayengalimala. So kodwa isikhathi esiningi simbone ekhuluma kodwa eziluma ulimi, obengakhulumi wonke okubi ngoTrump. Kodwa simbonile recently sephuma sibili sechothoza uTrump ngokwenzakala mhla kaJanuary 6. So lokhu sowuyi-strategy really ukuthi yena atshengisa abantu ukuthi yena wehlukile kuTrump.
Yena uPence ubone ngaba la mathuba na okunqoba uTrump kukhetho?
Ngombono wami mbonangani kuma-Republican primaries, ama-Republican nxa efuna i-candidate enganelisa ukuthi imelane lo-Biden kumbe le-candidate yama-Democrat. Umuntu onjengo-Pence ngumuntu ongani kuthiwa ulesithunzi. So mbonangani ule-chance nxa ukuthi ama-Republican esedlulile ku-Trump. Ngombono wami mbona ama-Republican amaningi sefaka uTrump ku-review mirror, sekhangela phambili. So ngibona ngani uPence ule high chance ukuthi abe yi-candidate yama-Republican ezahlangana le-candidate yama-Democrat, whether kabe ungu-Biden wayebephenduka kumbe kuzaba lelinye itikiti elehlukeneyo. Ngombono wami ngibonani uPence uzapha ama-Republican i-better fighting chance than ukuthi belethe uTrump njalo njalo. Yeah.
Alo-ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-New York.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi yiso esingasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umsekeli kamongameli webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala wethesa enye inkokheli yebandla lakhe ukuthi isimhlamukele yabangela ukuthi aqhubeke esejele ngoba elosekelo olukhulu. inhlanganiso yababalisi ithi ngabe abalandeli bebandla lezanu PF abachaphazi imali yegolide njengalokhu okuvezwe ngumfanekiso we-Al Jazeera bekuza kwenela ukuthi babhadalwe imali abayifunayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye ngoChris Gande. Silazo njalo lamhlanje ezinye indaba ngo 7:30 ntambama.